izidakamizwa yinto e-addictive and izidakamizwa yinto othi ungayiqalisa kube luhambo loluyana ukuthi kuyawungamelanga nje kube luhambo lwekela nje kathize ungazange wathola izaluleko lokuncediseka. So izidakamizwa mina njengomntwana osakhulayo ngaziqalisa ngisesikole ngiwu-form 3 and ngiziqalisa khona lapho ngiwu-form 3 ngayizwenza nje kuyinto engithi iyangijabulisa but ngokuhamba kwesikhathi it became a part of my life and kuba nzima ukuthi ngihluleke ukuthi ngikwazi ukuzishiya lezo zidakamizwa and recently I approached certain people that might try to help me but sometimes kuyake kuhambe kuphinde kubuye and ngikhuluma nje kathesi ngisengile almost 3 weeks ngizama ukuthi ngiyekele ukusebenzisa and I'm believing ukuthi kuzangisebenzela but izidakamizwa kuhambe olukuthi ungaliqalisa vele kunzima ukuthi yekele especially imbawu engi-addicted kakhulu kizo zimbanje.
Uzithenga ngaphi komahadeve?
Imbanje ngiyithenga komahadeve entumbayo.
Yimalini ibhora?
Ibhora lembanje idola.
Wena ule minyaka emingaki?
Mina kathesi ngile 22 years. Isikolo ngase ngiqedile u-A level so ngaswela izimali zokuthi ngiqhubekele phambili but i-A level ngase ngiqedile ngapasa ngile 13 points.
Ibhora utheli lithenga ngedola ngelanga ubhema amabhora amangaki?
Ngelanga kuyabe kusiya ngokuthi sometimes i-activity yabuyenza iyabe ingenjani but esikhathini esiningi vele bengikwanisa ukuthi izini a-maximum of 3 ngelanga bengikwanisa ukuzibeka especially nxa kungama-activity lani ukuthi maybe we're going for outing because ngikhuluma nje mina endlini vele abakwazi ukuthi mina izidakamizwa ngiyasebenzisa ukuthi imbanje ngiyasiyena and I think eating that for long and I really try so hard sometimes to sleep, but I find myself going back from what I started. So being the speaker of the ngazi ukuthi ngingasizakala kanjani but
uyasebenza uyayithola ngaphi imali?
Ya njengokulokhuza sometimes ngiyake ngihlanganisa and lakhonkhani ukuthi nxa ngilokhuza endlini I'm one of the person engathi ngithembakele when it comes to speaking activity. So ngiyake ngikwazi ukuthi ngokwazi ukuthi nxame ngithole ikhathi kumbelani ngakwathi ngihlala lami ngingelayo imali ngihambe emanganini njenge but an average of $3 basemasima imbanje kuphela okunye akulengubhema entema imbanje kuphela yibe isebenza and yizo engifunisama ngalo onke amandla ukuthi ngizalekele and ngithemba ukuthi this time ngizaphumela but sengake ngakuzama almost more than 5 times if I can remember but ngibe mbuyi and konkana it really killed my instinct ngiyenza lami ngingabi lobuntu ebantwini and I don't know how can I explain this.
Nxa zikunankile zikudabulile sibili yabo sizwa njani?
Zinxa ngiyabe ngidakiwe sometimes ngiyabe ngilokuthula and ngingela livevile liyani engiba lalo especially njengakathesi lapho nxa ngiyabe nginganathanga ngiyabe sengilokuthula and ngemicabango yami yabe ingani iba depressed and that feeling that you feel ngani secure and that feeling yabe ngiyengiyizwayo especially nxa sengizisima if I can get a rehab or if I can get someone professional who can really assist me and like I will really appreciate that and I will really do kube nama-recreational centers that help these young people that are